Ngiyabonga abalaleli thina njengebandla lesizwe coalition for change ethungamelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa sesiqalise inhlelo zethu zokubana ke sikhuthaza abatsha ukubana be-register ukuvota. Kathesi sesiqalise amaprogramu anjengokuthi senze imidlalo eyabontanga yabatsha ukubana ke sikhulume labo ngendaba yokurejista ukuvota. Okwesibili njalo ke sesihamba lapho abatholakala khona lapho babekholisa khona ngama-weekend ukubana ke sikhulume ngendaba yokubana sirejista ukuvota. Okwesithathu sesiqalise indaba ye-messaging esithi i-police for message yesikhiwo ukubana sifundise abatsha ukubana ye lingafuna inguquko, lingafuna imisebenzi, lingafuna ukubana ilizwe lilungise, njalo lingabuya kwinhlelo zethu ezinjengamarali lokusapota indaba yenguquko, kodwa ku-sufficient nxa lingabhalisanga ukuvota.
Kungani kuqakatheke kakhulu ukubana babhalise isikhathi sisasekhona?
Abantu abaningi babefuna ukuvota nxa sekuyisikhathi sama-election kodwa bengabhalisanga. So yikho sifundisa abantu kathesi, sikhuthaza njalo abatsha ngenxa yokubana sifuna ngani ilizwe ukubana libuye njalo kubana kube le nguquko. Kuqakathekile ukuthi abatsha berejiste ukuvota. Abaningi abala msebenzi, abaningi baphila nzima. So konke lokhu kuyalungiswa nxa abantu bengabhalisi ukuvota njalo bengavota bevukutela ke inguquko. And kufanele ukubana thina njengabatsha siphume ngobuningi wethu serejista ukuvota. So yiyo inhlelo ke esizenzayo lezinye eziningi.
Zikhona yini inhlelo elizenzayo labontwana bemaphandleni?
Emaphandleni ke silenhlelo ezilazo ke esihamba khona ukubana serejista abantu njalo kathesi sesikwanisa ukubana sisebenzele abanye isebenza labo ukubana sibe le-transport lokuncedisa abantu bethole izithupha ukubana berejista ukuvota ngoba abaningi ontanga abalasithupha. So yikho ke esikwenzayo nokunye okuningi ukubana simeke sure ukuthi ontanga bahamba berejista ukuvota.